Amakansela angamashumi amane lasithupha afungiswe ukuqala umsebenzi ngosaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu wekhansili u-acting town clerk umnumzana Osaya Chisango. Abafungiswe ukuqala umsebenzi bathe beqeda ukwenza lokho bahle bakhetha umeya omutsha umnumzana Herbert Gomba osekelwa ngumnumzana Enoki Mupamaonde. Bobabili ngabomanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance njalo phakathi kwamakhansila afungiswe namhlanje ngabomanyano kulo yedwa owe-ZANU-PF kuphela umnumzana Martin Matinyanya onqobe kukhetho lokudinga omela umuzi weMbare. Ekhuluma emkhosini wokufungiswa kwamakhansilala owenzelwe esigodlweni sekhansili seHarare Townhouse, umeya Herbert Gomba uthe khathesi sokumele ukhansili adinge indlela zokutholela imali ukuze enelise ukuqhuba imisebenzi yokuthuthukisa idolobho leli.
Ladies and gentlemen, the city has got to come up with a transformational agenda in order for us to arrest the problems being faced by the city.
Idolobho kufanele libuye lohlelo lokuguqula indlela ukansili asebenza ngayo ukuze liqede udubo elikhangelane lalo. Uhlelo lolu isiqokoqela salo kufanele sibe ngesokwandisa imali kakansili kanye lokwehlisa inhlelo eziqedela ikansili imali. Sokuyisikhathi sokuthi ukansili acabange ngokuletha inhlelo eziletha imali ezinjengokuvula inkampani eguqula ingcekeza isebenzise ukulungisa ama-fertilizer, iphinde iguqule ingcekeza ibe ngugetsi.
Umeya Gomba uphinde wacela uhulumende we-ZANU-PF ukuthi agcwalise izithembiso azenzayo ukuthuthukisa inotho yelizwe ukuze umsebenzi wekhansili lawo ube lula. Lokhu kugcizelelwe ngamakhansili akade ekhona emkhosini lo athe sokufanele kusetshenzwe elizweni kusiya phambili, hatshi ukuchitha isikhathi kuphikiswana ngendaba ezingelani lokuthuthukisa impilo zabantu. Ukansila Gilbert Thamsanqa Hadebe uthe ukungasebenzelani kuhle kwamabandla e-ZANU-PF labe-MDC kwenza ukuqhutshwa kwenhlelo zekhansili kube nzima.
Njengokhansela osephenduke kwi-second term, ikuthi kulezinto engangizikhangelela ukuthi ngizenze ngesithemu yami yakuqala, ungabona ikhansili uku-operator kwayo ngakufanananga nalokhu esicabanga singakangeni kukhansili. Uzabona ukuthi kulenhlupho lama-obstacles alapha lalaphaya, amanye ngepolitiki ngoba uminista kayisibo bethu, plus siyabe sibenza lama-officials amanye angikhona asuka ku-ZANU-PF iphathi eyabe yi-ruling party ngaleso sikhathi. Kodwa kathesi njengoba singumuntu osiyisazi ama-obstacles lawa sekulendlela okhangelele la engikhangelele lami ukuthi ngizasebenzisa ukwenzela ukuthi izinto engifuna ukuthi ziphume zibe njalo ukuthi ziphume njengalokho engikhangelelayo. Yes, sikhangelele ukuthi sizabona izinto zethu zingcono, plus ngaphezu kwakhonokho silo meya osengene omachuwa kupolitics. Angisoli lo akade khona, kodwa ngithi lo akade khona umuntu akade ingakangeni kakhulu kupolitiki. Lo uyazi ukuthi singahamba kanje ngoba sifuze ukuthi uzwisise ukuthi i-politics zifuna ukuhambisa kanjani, lalokhu oku-technical ufuna ukuhanjiseka kanjani. Ngaleyo ndlela kuza kuba lula.
Ukansila Martin Matinyanya ongunye oyedwa ongene ukansila engowe-ZANU-PF uthe akasoze ethusele ukuba nguyedwa omele ibandla lakhe phakathi kwamakansila angamashumi amathathu lanhlanu waye-MDC Alliance. Uphinde wathi ulethemba lokuthi uzasebenza kuhle lamanye amakansila, njengoba ukuba kudayele ikansili kungatsho ukuthi umele ibandla lakho kuphela, kodwa kutsho ukuthi kusebenzele wonke umuntu osesigabeni.
Nxa sisenza imihlangano kakhansili siyabe sikhangelane lenhlelo zokuthuthukisa idolobho lethu, ngakho abasoze bangilimazele ukuthi ngiyenza umsebenzi kakhansili. Siyabe sibantu banye, sekungokwesibili ngikhethiwe ukuba ngukhansila. Ngakho-ke nxa sisemhlanganweni sizasebenza sonke kungela dubo.
Ukansil Jenfort ngaziwure ukhalaze ngodaba lokupha ugatsha lukahulumende olwezinara amandla okuthatha imali kubatshayeli bezimota eqondane lokulungiswa kwemigwaqo, kodwa lokhu ngumlando obusiphiwa ikansili ukuthi ilungise imigwaqo yona ingasiyo ephatha leyo mali.
We need to shift from the previous dealing where that we used to blame central government for other failures which is able to deliver the people.
Njengekhansili kumele sitshiyane lokukhala ngohulumende ngoba ngile themba lokuthi siyenelisa ukuthuthukisa idolobho sikundawo esivela kizo okuchiyene lohulumende okhatshana okhokhelwa yiZANU-PF. Ngile themba lokuthi njengekhansili siyenelisa ukuletha inguquko eziqintini esikizo. Mina ngikhangelane lokwenza engakuthembisa uZulu ngesikhathi ngidinga usekelo, kodwa ngiyazi silendubeko eziningi eHarare njalo zikhona kusigaba engisimeleleyo, kodwa kufanele sikhulumisane lohulumende kunhlelo esiyabe singenelisi ukuziqhuba. Njengomzekeliso, silomlando wokulungisa imigwaqo emihle eHarare, kodwa imali eqondane lalo umsebenzi ithathwa yiZinara. Ngakho-ke ngiqala umsebenzi ngifuna ukulungisisa lolu daba ukuze imali ethathwa yiZinara ibuye izolungisisa imigwaqo.
Ukansili weHarare ubikwa ethole incwadi lwemali engangezigidi phose ezingamakhulu amabili 180 million lokulungisa impompi zamanzi edolobheni leHarare. Lokhu kuzakuba ngumsebenzi wokuqala ozaphathwa yinkokheli yekhansili entsha. Ngakho uZulu ukhangelele ukuthi leyo mali izasetshenziswa njani ngesikhathi umkhuba wenkohlakalo ubhahile elizweni. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.